ngoba mbona abanye lokho bengavumi bengakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona kakhulu laba banathi utshwala lokho benathi sidala besithi cwinda wonye ngibo sihambile sabona sibili ukuthi kuzaba nzima njengoba sisizwa nsuku zonke ukuthi COVID-19 sekulabantu abaningi asebebanjwe ngumkhuhlane lo abavele emazweni. Yikho ke sesizama lathi ukuthi sincedisane lamanye amazwe labantu bonke lama-civil society njengabantu abafuna ukuthi abantu bethu baphile. Njenge-MDCA ethungamela ngubaba uThamisa sithi asilandeleni okufundiswa ngabezempilo zokugqoka ama-mask, abanye bathi izayeke, abanye bathi ngamatomo. Sinanzelele njalo ukuthi thina esinathayo sinatha utshwala besintu, lokho sinatha sindawonye yini njengabantu esithandanayo, mbe omunye laye ulembenge yakhe laphana, ulesitsha sakhe laphana, noma inkomithi yakhe laphana. Sihambile sabona ukuthi abayathenga abantu utshwala, ama-hot staff, banatha bonke embodleleni. Siyakwazi na ukuthi umkhuhlane lo ungena ngomlomo, ngamakhala, ngamehlo.
Manje lithini ngezikolo lamakolishi osokuzavulwa?
Kuthiwa izikolo sezizavulwa ngama-session. Kambe umntwana uzafunda egqoke isayeke yini noma imask? Uteacher uzafundisa yini egqoke imask? Abantwana bethu phela ngabantwana abavele ezindlini zokuyanga, esithi ngesiNdebele bavele ezindlini ezimpofu. Abalamoto ezasuka emzini, emzilikazi yebathiye esikolo, bazahamba ngenyawo bahlangane bathi bafike esikolo vele sebethelelene umkhuhlane. Utitsha laye efike ubambe umkhuhlane, umntwana ephuma ngkhaya ehambe endlini ingakibo, efike ethelela abangakwabo. Sizabona ukuthi singayekeli kunanzelela khonapho ukuthi izikolo zifane zivulwe kuphela sokulento zonke ezifaneleyo, hatshi ukuthi sesiphonga ukuthi abantwana bayebhala babhale form 4, engaze ibhale form 4 sefile kunceda ngani? Yikho ke sithi qaphelani, okuluma indlebe ngowakho, okukeka indlebe ngowakwena.